Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela umsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 4 Nhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingalithona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikamunicipal wedolobho leHarare esezilenyanga eziyisithupha zingaholi sezize zaqala ukuthola iholo lazo.
Emakampani akusela, kusela muntu obhadala irent kuyakufuze isinike igranti bacinga ukusinika ngo-1996 up to this day abazange bake bayizulu.
Kambe kungaba lomanyano wamabandla agoqela iMDCT eZimbabwe People First umkhokheli kungaba ngubani? Kwezemidlalo, kwazalwa Nkomoni emdlalweni wenguqu wenkezo yeAfrica Cup of Nations phakathi kwamaWarriors leMalawi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izisebenzi zikamunicipal wedolobho leHarare esezilenyanga eziyisithupha zingaholanga sezize zaqala ukuthola iholo. Kodwa kayisizo zonke esezithole iholo njalo kaziphiwanga imali yazo yonke. Wayengusibalukhulu waleli dolobho umnumzana Dendai Mahachi wayengomunye wabosibalukhulu bamadolobho ezwekazi leAfrika abathola imali eningi kakhulu eyizinkulungwane ezilitshumi lantathu i-13,000 ngenyanga ngomnyaka ka-2009. Kodwa usaphethe isikhundla zikameya waleli dolobho umnumzana Peter Moyo utshele iStudio 7 ukuthi udubo lokusilela kwemali lwaqala kudala kakhulu.
Into eyenzakalayo abantu kufuze bazwisise, especially izisebenzi zeCity of Harare. Sesiya kuma-election laphayana ngo-2013, umntu we-local government wakubona kufanele ukuthi khona ayesule izikwerede ebantwini namakhampani abo bona. Basebezikhiphele izikwerede leziyana, basithiye iCity of Harare inezikwerede. Abazange bakhiphe kwede lezo iCity of Harare yayilazo ebantwini. Ifunda ku-government izimura iyabuya iyaganisha i-akhawunti yeCity of Harare. Yinto yakuqala abantu bafuze bayizwisise yona lezo ukuthi iCity of Harare yakhiwa iku-red, ayiso iCity of Harare yonke. Ama-local authorities wonke eZimbabwe abanye abantu basesipisenze ama-states ukuthi izikweledi lezo ziphele. So izisebenzi kufuze bazwisise khonokho. Okwesibili, amakhampani avalile eZimbabwe akula khampani, akula parastatal, akulani. Abantu labo yibo ababhadala rezo ukuthi khona sibhadala abantu imiholo yabo. Amanzi ayefuna ukuthi khona alungiswe. Amakampani akusela, kusela muntu obhadala irent iminti kuyakufuze isinike igranti bacinga ukusinika ngo-1996 up to this day abazange bake bayizulu. Siyazizamela thina ngokwethu njengoba nibona kathesi siyadvertise ukuthi khona abantu kade beliselwa amana singena amasenzi aya amachechi okwakha ayanibi amakushawo babuye bazothenga. Sesizamile kabe sesibhadele abantu abatisi siyazama ukuthi khona siyenze khonokho. Kodwa ama-trade unity bangabe politics sebenza i-politics ethi-expense yabantu abazindlala bengakwazi ukuthi khona udubo lwavela ngapi.
Pho manje njengoba usithi bakhona ababhadelweyo, abanye bayabhadalwa nini? Njalo nxa bebhadalwa babhadalwa enyanga zonke lezi kumbe ingxenye?
Asisoze sikwanise ukuthi khona siwabhadale imali yonke siyadinga. Imali enjenga-20 million singayithola-ke yona leyo siyababhadala 2 months sifanese kuma-4 months. Sibili nama-grade sazathiwa ku-grade 9 from grade 16 to grade 9 njengoba abantu bekwazi ukuthi umkhulu sibili yena ozibambileyo u-down class ku-grade 1. So sesibhadalele sazathiwa ku-grade 9. So ngeviki ezayo inethemba elokuthi siyabe seqedile inyanga umuntu wonke. Genele kwenye futhi siqeda khonapho sesingene khonapho khonapho kuyaye 2 months. Siyazizamela thina ngezethu indlela ezokubona kodwa ukuthi singabhadala njani abantu.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo osaphethe isikhundla zikameya wedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Amabandla ambalwa asayine isivumelwano sokusebenzelana kukhetho oluzayo olomnyaka ka-2018 kuyona le iviki esanda kwedlula. Kodwa amabandla abalisa le People's Democratic Party elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti, ele MDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai, lele Zimbabwe People First elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru kawangenanga kumanyano lo. Sixoxele esikhulumeli seZimbabwe People First umnumzana Rugare Gumbo saqala ngokumbuza ukuthi ukumanyana kwamabandla ezombusazwe lokhu ukubona njani.
Hayi, into enhle kakhulu, thina sifuna njengani i-coalition i-right. Ngoba ukuthi manje sifuna ukuthi siphumelele, simele sibambane njengama-opposition parties ukuthi khona silwe lo mdala lo le lomhlangano wakhe. Lokho siyawukhangela kakhulu ukuthi into eqadakileyo yona leyo.
Kodwa kwakathesi sikhuluma selike la khuluma labanye yini kumbe kule sikhathi elikhangelele ukuthi lizahlala labanye likhulumisana?
Iye, kule sikhathi ezabuyayo sizahlala phansi sivumelane ukuthi izinto esizifunayo uma kulawa amanye amabandla yilokhu lalokhu lalokhu lalokho. Hayi, kodwa ukuyenza ukuthi babambane into enhle. Thina sizabuya lathi sikonsolidate indawo yona leyo, kodwa you know, right.
Sesike sezwa abanye besithi nxa kuyukuthi kungaba lokubambana oyamela khokhele ngumnumzana Tsvangirai, lina indaba yokukhokhela leyi liyithatha njani?
Azisoze zikhulume into lezi singakafiki esikhathini esokuyenza sona lezi zinto. Manxa esikhathi sesifikile sizabuzana ukuthi omele asikhokhele ngubani la, andiyabona. So azisoze zi-prejudge ukuthi ozaba khona kuTsvangirai, ozaba khona kuMamduli, ozaba khona. Kodwa thina njengebandla leZimFirst siyabe sifisa ukuthi upresident wethu uyo olidayo.
Kanti lona ilanga ele Congress elokukhetha inkokheli selibekiwe yini phansi?
Hayi, kasazi phansi lenxa yokuthi sake silungise salokisa siyaliphela njengensuku zonke ukuthi banqawule program siyaliphela. So kathesi asikayenzi lokho sibuzana sithi ukuthi into zikazihambisa njani.
Hello ke ngumnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana nelami usithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya udaba lwempahla zokusebenzisa nxa owesifazana esesikhathini ama-sanitary pads wona angatholwa lula ngabaswelayo. Sixoxa nonkosazana Lindile Ndebele, umqoqi wogatsha lwe-Girls in Control, unhlanganiso ebona ngokuhlanzeka ANSV, i-Water Sanitation and Hygiene, WASH. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo. Umkhankaso wethu usuhambe kabanzi, ususabalele sibili ilizwe lonke. Esikubonayo emaphandleni ukuthi sadinga imbali yokuya esikhathini, kwatholakala ukuthi amantombazana ayahlupheka sebemu sokuyisikhathi basebenzisa noba yiphi idinga, basebenzise noba yisithi isikhipho esisekhaya. Kodwa sasesifika lohlelo lokuthi uyazithungela usebenzisa ilembu lebeni abantwana okuthiwa yi-flis ngoba libuthakathaka ingesitha kamama iyenza ihlale i-right. Sithi nxa ke sithunga sikwenze kube lokuthi kuyevamba emikheni kankazana kube njengayena leyana esilithingayo. Kube sokuthi nxa sithunga futhi khona phana singafaka kube kuthathu amalembu e-flis, siyafaka lelembu lela abantu abaningi balibiza lesithi yizambi. Amalembu lawa awungani ngokuthandela ile silifanga ngaphansi bese sicina ngokufakela esithi I waterproof material bese ilembu elenza kungachithini ngibona imidubo esase silubonde ukuthi ezikolo abantwana okubalovisayo bayangcolisa izigqoko zabo zesikolo so kungafakwa ke lokhuyana okusa plastic hayi umuntu utshona nje ezicele funda kodwa into eqakathekileyo sasesinanzelela futhi okunye ukuthi kumele bafundise ngoba awutholi usequ lokhu ufake okukodwa ukuthi abe kwathi isikhathi sami sokuyatshintsha yilesi ngingatshintsha kumele ngenze so nakungokulahlwayo ngulahla laphana ke lokho okulahlwayo sasesikhankasa ngokuthi kufakwe omachisa ngesilungu kuthiwa ngama-incinerator ukuthi kuzabe kutshiswa balasebenza babelamabhini ema-toilet abo bebe befaka ntambama-ke sokutshayisiwe besokutshiswa ezinye izikolo sezidinga abantu ezibabhadalayo babatshiselayo okunye njalo sananzeka ukuthi imvikane ngabanye yokutshisa khonoku kuphela izaba beniye vele into engalelele benza ukuthi kungabi kuye enyaneni into emangalisayo sasesi yonke idoti kumbe liphephe liphuma eklasini akuye kutshiswa khonaphana kwenza kube lula ukuthi kubhebhe kuthi-ke laba abayawatsha sasesithi ngokuyikhwamana lakho kule waterproof material ukuthi angachukachuka kancane afake isikhwameni sakhe uyakuyahlambulula ngiphaya kungazange kuke kuphuma omnuko eklasini kumbe kube njani okunye njalo esakunanzelayo ukuthi abantwana babesiba ngabe yesikolo angabi khona ongabancedisa ngasebehlelwe yikhona ukukuzingcolisa sasesikhankasa ke ematitsheni safaka labe sidinga ama-school metron ukuthi umntwana lo mntwana sekwathi nxa kunje okugcinayo kuthengwe i-school development committee kuhlala kutitshala uzwane ungambamba ngithi isikolo ngithatha khona phana asefunda ukunanzeyala abantu abangani bayaswela ukuthi hayi-ke labo kwezinyikozo akufica ukuthi sebephiwa-ke nyanga zonke ngathi athungiweyo athunge iklabhu yamankazana kumbe kaphiwe lawa athengwe i-SDC
lapho okutshiswayo kutshiswa ngomlilo yini njalo akuphambanisi ezempilakahle
hayi abasidingela enye inkampani okuthiwa yi-Fieldcraft etholakala ejidungini eyabuyayo lapha yasale i-SNV labezempilo abezempilo baze bavuma ukuthi yele iye ngasebenza ezikolo elomphongolo nje okumele ikhangele ngapho umoya ngawuvela so litshiswe ngalindlela okumele othisa yabe gqoke lokhu ungafaka amaphepha la wana wesikolo iwasencedisa nje sokuzithela lezizo ezigqoke emakilasini nokunye lokunye hayi kuyazithela nje qhu kube lo mlotha nje oziphumelayo phansi nje kungasibi indaba zalo
ukuzambuzi-ke
sasithini uma singafundisa isikolo siphinde sithene labobhilida ababesakha ithoyilethi elebizo ithoyilethi okuthiwa ingumngane wenkazana ngoba amankazana hhayi sithi bona nxa bephuma ethoyilethi kwesinye isikhathi nxa betshintsha lokhu abakutshintshayo bayabamba bafisa ukugiza so leyo thoyilethi ile tanka phakathi usageza izandla zakhe phakathi aqede yonke into yakhe phakathi uthi ephuma nje engaseko kube sokusiba-ke nezigubhu giya lezi ezomuntu wonke nje ozabe geza phansi njalo sawenza aba bantu ngoba babesithi bona kabeyehluleka ukuchibilika phakathi ngoba ukuthi kuyenze futhi angani athandwa ngamankazana saze sayafaka nezibuko nje ukuthi engcene akhangele ukuthi kambe yirayithi yini ngoba kwesinye isikhathi labantu abasebenzisa uthinda babesi uthinda lungakunamathela abafana abahle beyibona so uyachibilikachibilika azikhangele konti hhayi uthinda lunginamathelanga yirayithi azokuyilinda ayifunda nje lapa
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Lindile Ndebele umqoqi wogatsha lwe-Girls in Control kunhlanganiso ebona ngokuhlanzeka e-SNV iWASH. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo lapho esizakhangela khona indlela induna zomdabu lazo esezingenele kulolu daba ukuthi zincedise amantombazana ukuthola lolu sizo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga ke sithandekile Mhlanga ubelelanga lehle. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lomdlalo wenguqu elimela isizwe lama-Warriors lizadibana lele Malawi kusasa emdlalweni wenkezo ye-Nations Cup enkundleni ye-National Sports Stadium. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Bakhumbula ukubana badlala lo mdlalo leqembu leMalawi. IMalawi yiwo-ke ama-Warriors aqalise lawo. Sakhumbula ukubana kube lohambo lungathi lube lwaba nzima lapho abaze bayafika khona eMalawi behamba nebhasi kulokubana baphaphe kodwa siyananzelela ukubana bafika banqoka khonabi nge-2-1. So abantu abaningi bakhangele ukubana masebelapha ekhaya bazayenza kakuhle ukubana benqobe. Ngiyazi abaningi bakhangele ukubana edlale kakuhle ama-Warriors njalo iqembu elinjengegini lehlulile ukubana linqobe undeni lidrowe leSwaziland khonale eSwazini. Kodwa uqakatheke kakhulu ukubana ama-Warriors ezidlale lo mdlalo wabo engelandaba nokwenzakala kwezinye indawo. Ngakho-ke sikhangele ukubana ama-Warriors anqobe wona lo umdlalo abazawuthi bawudlale beMalawi ukuze belungise amathuba abo abe mahle ukubana beye khona e-AFCON.
Bhula Sangoma, ubona ngani kuyaphuma njani?
Ngokubona kwami uzakhumbula ukubana phambilini sike sakhuluma sathi zanqoba iZimbabwe 4-0 khona e-National Sports Stadium lakanye yakwenza lokhu. Lakhathesi sikhangele ukubana mhlawumbe ingakwenza linqobe nge-3-0.
Hello-ke ngumuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo bexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Yeah. Yes, we know that thing. With some of the DJ, they're in a rum for the truth, you know. Yeah, them love the criticism, man. What a kind of criticism, you know? Propaganda upon them one another boy. MCs are barber that, you know. Unless you unite, is it? Boy. You see, them just talk about this and talk about that. Talk about past it and go fast. Them just talk. What a thing them crown me king. What a thing tiger talking. What a thing them crown me king. Why? Sit down from the rhythm like a lizard brand lip. Sit down from the rhythm like mattress pan spring. Sit down from the top, you're out of time. It's chilling in me ear like a good Vaseline. What a thing tiger talking. What a thing them crown me king. Skin up, skin up. What a thing them crown me king. Listen to me gross, me no damn Mickey Mouse. Ratting at the house, tiger can't get him out. Gets me crying with me paw and that's no doubt. Deliveries them coming from me ivory mouth. What a thing tiger talking. What a thing them crown me king. What a thing tiger talking. What a thing them crown me king. Skin up, one ready me no skin up, skin up and read me, no wrap up, you know. Skin up and read me, no skin up, you know. Yes, I got the tiger man, me know, say you big. Me name Trent and be a cat, I want a pop pick. The lyrics and the vibes when me a people trick. Them no say me that you all the while I suffering. What a thing tiger talking. What a thing them crown making. What a thing tiger talking. What a thing them crown me king. Skin up, and read me, no skin up, oh no. Rubber, rubber, and read me, no rubber, oh no. Skin up, and read me, no skin up, you know. Rubber, rubber, and read me, no rubber, you know.
Isilo ke lapho uTiger esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, ingoma ethiwa yona What a Thing Tiger Talking. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Izisebenzi zikamanisipala wedolobho leHarare esezile nyanga eziyisithupha zingaholi sezize zaqala ukuthola iholo lazo. Kambe kungaba lo manyano wamabandla agoqela ele MDCT lele Zimbabwe People First, umkhokheli kungaba ngubani? Selugqiba ke lapha uhlelo lodlula namhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande lila.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.